indlela umnumzana uSpanda aphathwe ngayo bizwe le-police station ukuthi ayethonisiswa ngento angayenzanga kuthiyo mhlawumbe ucabanga ukuthi ayenze, kuyilokho esesikubona eminyakeni eminingi edlulileyo engu-43 okuthiwa yi-lawfare, ukusetshenziswa komthetho uyisikhali sokulwisa abantu, sokuvimbela imibono ephikisayo, sokuvimbela labo abathi akube lokhetho olukhululekileyo, sokuvimba imibono ekhuluma ngokuthi ezomnotho zisile akulamisebenzi, ukuthi kulobuyanga, ukuthi kulendlala elizweni, ukusetshenziswa komthetho ukuvimbela abantu ukuthi bazuze amalungelo abo aku-constitution, ukusetshenziswa komthetho ngendlela engafanelanga, lokho esithi abuse of the law. Yikho lokho esikubonayo ukuthi nje umuntu angaba lombono othile abe sefakwa icala elikhulu, ethuselwa abizelwe e-police station yelokhu lalokuyana, athonisiswe ngezinto angazenzanga. Into engasisindawo yona leyo, into engaqondanga, kodwa ke kabuhlungu yiyo impilo esihlala kuyo eZimbabwe, abantu bephathwa ngayo naleyo ndlela.
Sibone njalo abemthakazi Republic aparty besaliswa ukuthi baqhube umhlangano wabo koBulawayo izolo, njalo abe Jobs Color Solidarity campaign labo bealisiwa ukuthi baqhube ukutshengisela ukugqugquzela abakade befuna ukuqhuba esitungiza. Konke lokhu ubona kusitshoni
ukuvimbela abantu ukuthi babambe imihlangano kumbe bahlangane ngendlela thile yokuthula, kwephula isisekelo sombuso, kwephula i-constitution yeZimbabwe. Ngakho-ke oyabe kwenza ngumuntu oyeyisa abantu beZimbabwe, oyeyisa i-constitution, oyeyisa inkululeko abantu abayibeyilwela namhlanje abangayitholanga, abangayitholiyo. Ngakho akumangalisi ukuthi siyakubona khona lokho, kufakaza khona ukuthi lizwe leli galilakho lokuyana esithi i-rule of law, ukubusa komthetho, kubusa abantu kulokuthi kubuse umthetho. Alilakho ukukhululeka, i-constitution kulaba benza kanjalo ifana nje lephetshana elingelamsebenzi, ifana le-tissue nje umuntu angayilahla esambuzini. Yikho lokho abakwenzayo. Ngakho-ke ingenye yezinto ezenza ukuthi kube nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lobudlelwane obuhle lamanye amazwe. Yikho kubanga futhi ubuyanga obanga ukusweleka komsebenzi, okubanga ukuthi kube nzima ukuthi ezomnotho zime ngendlela efaneleyo, ngokuba phela ezomnotho lezi zidinga ukuthi kube lobudlelwane obuhle lezi zwane leZimbabwe, kube lobudlelwane obuhle njalo lamazwe omhlaba. Kodwa ngendlela leyo kuphilwa ngayo, kuvinjelwa abantu amalungelo abo, kusho khona ukuthi usizwe luseza qhubeka lusiya phambili.